o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi.
Amapolisa akobulawayo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party, lapho abenza khona ukuganga ukugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini. Abasakhulayo laba bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wathaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebathayala ukuthi upresident uTsvangirai angavusi ilizwe etshontsha ukhetho.
Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi, umongameli Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu kumele alandele umzekeliso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akobulawayo izolo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party, lapho abenza khona ukuganga ukugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini mahlayana. Abasakhulayo laba babikwa belikhulu elilamachumi amathathu lanye 131 njalo babotshelwe endaweni ezitshiyeneyo zedolobho. Bavalelwe esitokisini sikhuluma nje njalo bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi athole abasakhulayo laba besenza yonke inyakanyaka yokungezwa, benatha utshwala njalo bebhema izidakamizwa. Abanye babikwa bebehlome ngezikhali ezigoqela ama-screwdriver lengqamu zohlobo lwe-okapi. Abanye batholakale belamakhondomu asebenzileyo okukhomba ukuthi bekuyiwa lasemacansini. Kutholakale njalo amaphilisi apha owesilisa umdlandla wocansi abizwa ngokuthi yivuka-vuka. Umsakazo we-ZBC uthi phakathi kwababotshiweyo laba abalitshumi lanhlanu ngamantombazana. Omncane wabo uleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu kuphela, 13. Sixoxelo meli wesigaba semakokoba edalele parliamente umnumzana James Sithole ngalolu daba.
Abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise, kodwa nje okusolisayo yikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi, njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa le mpilo yabo ke kusasa. Lokhu-ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone legekatshana, kumbe siyibone kuyinto engabi senzakala komakhelwana, kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo, siqale sikhuze, silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle. Besokudinga ukuthi thina-ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawonye sikhuze-ke lokufundisa abantwana, sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale, ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu, ngoba basebethole bala mathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imkhuhlane enjengemkhuhlane yanale yalezi nsuku engulazi kwenza ukuthi abantwana bayalimazana bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade beyedlulileleyo bekulobu dlwangudlwangu obubi kakhulu abantwana abanye betshaya abanye abantwana kukhithwa izinqamu begebenga bethathela abantwana izimali konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho yikho-ke kuyenza ukuthi njengathi kusinika sibiningqobe njengabantu abadala njengabakhokheli ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi siqoxisane sibabonise abantu abethu sibakuze sisebenza ndawonye ye laba emthetho
kahle kahle inkinga ingaphi mnumzana Sithole njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje elisabagoqa yini abantwana njengabazali kumbe kabasagobeki
ngabona sokuyikubangelwa ukuthi-ke ukuguquka nje kwezinto abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa ngumthetho nxa abazali abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana kodwa abanye abantwana ngeqiniso kabakhuzeki abanye abazali labo vele kabakhuzi ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi thina lathi abazali kathi sakhuzi abantwabethu uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongukazana ilangaselitshonile sokumnyama ngama-7 ebusuku kodwa uthole umntwana lokhu ekuhamba ezephenduka umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi abazali bakhona lathi kasisakhuzi-ke abantwana cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwabethu kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongaso wakho umntwaka amakelwane umzali wakhe kakakuvumi khonoku uyakutshela ethiwena hambe okhuza owakho umntwana hambe ozala owakho umntwana
umnumzana James Sithole ngumeli wemakhokhoba edale lephalamende sixoxelaye ekobulawayo
lo ngumsakazo we-studio 7 sisakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington dc lisibamba kumagagasi athi 909 am 4930 13860 laku 15460 kilohertz ku-shortwave
lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza owayengumkhokheli we-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele alandele umzekeliso wempilo yakhe umnangagwa ngokwakhe ungomunye weziphathamandla zeZANU-PF ezazihlala zichothoza uTsvangirai zimbiza ngamagama amabi kodwa embikweni awethule namuhla enkundleni yeTwitter oqondane lesikhumbuzo sikamuyi esenzelwe emzini wakhe eBuyera izolo umongameli Mnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu owayemanyanisa abantu njalo ethanda lelizwe lakhe ngokunjalo uthe uZulu weZimbabwe laye kumele asebenzelane ndawonye kungakhathalekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi bathini njenge-MDC ngamazwi kamnangagwa
udiba esilala ngolokuthi umnumzana umnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengobeke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko ephuma kutwitter ngegama lakhe yandi ukuba imbiko engaveli kuye akwazi ukuthi ubhale utwitter ngubani ngoba nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wachaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebachaya lokuthi upresident uTsvangirai angavusilizwe etshontsha ukhetho elukhipha kupresident uTsvangirai siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana umnangagwa khangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo ugcwele ngabantu abavela kundawonye kathathanga abantu abavela ilizwe lonke jikelele siyazi ukuthi ube ngundunankulu wodaba lwegugura wonto lwaqeda abantu besindebeleni lubaqebeqedisiwa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni. Ngakho kusuka kube zimi ukuthi sikhole nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha angabe engumnumzana umnangagwa, ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke.
Kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo, yikho nje esekhuluma kuhle ngobaba uThwangirayi?
Angiboni ukuthi angabe sezisola, ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ayikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube ledalo, kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo. Ngalokhuluma ngedemokhrasi abengama-valism esingathi ibindlela umnumzana uThwangirayi aphile ngayo impilo yakhe. Siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi upresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnakwakhe ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho, laba abatshontshela ukhetho, ukwenzela ukuthi umkhonomi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili. Siyazi ukuthi khonokho umnangagwa uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso. Ngakho-ke kungeke kube nguye ofakela umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi nezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu azwakala ekutsho kulumbiko ophuma kuTwitter.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo silomhlabeleli womdumo we-gospel uNkosazana Lorraine Maplanka Stout. Sihlabele ezokholo namhla. ULorraine nguye wahlabela ingoma engidlale kuhlelo lwethu labatsha ngeviki edluleyo, yona ingaphansi kwesihloko esithi ibekezela. Singakahambi kude wothi siphinde leyo ngoma ngilishaye ngamafishane. Nangu uNkosazana Lorraine Maplanka Stout uthi, noma kunzima bekezela.
Ngibheka nanempilo, angazi ukuthi la ngangiphatheleni. Ngiyazi ukuthi impilo ayilula, umhlaba uyahlaba kodwa ngeke ngilahle ithemba.
Lorraine, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, sisi wami unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukuthi ukhulumela.
Hayi, hayi, thina siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Bekezela, awusitshele okuningi mayelana ngale ngoma yakho.
Ingoma le ethi bekezela yingoma ekhuluma ngokuqinisela nokuthi nika umuntu ithemba, ukuthi ungalahli ithemba noma kwenze njani.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuhlabela umdumo we-gospel?
Okwenza abe lesifiso sokuhlabela lo mculo ukuthi isipho lesingasiphiwa nguJehova. So ngabona ukuthi indlela engingambonga ngayo ukuthi ngihlabele ingoma ezikhuluma ngayo, le ngoma ezikhuluma ngobukhulu bakhe.
Uyazi ule ingoma eke yahlupha emphakathini uthi makadunyiswe. Awusitshele ngamafishane mayelana ngale ngoma.
Okay, so le ngoma like ngesikhathi ngiyibhala and ngampheka ngandilingisa ukudla kwantambama. Mina ingoma zingifikela ngendlela ezithiyeneyo. Kwezinye isikhathi ngiyabe ngingacabangi la ngakho nje mphonge ukuqala esiba le ngoma ehlabela ekhanda. So le kahle ngathatha ifoni ngarekhoda i-voice note yokuthi ngingakhohlwa uthini engikhona. And kwakuyikhona lokho kuphela engangikutholile ukuthi makatenise jezelo. And then ngabe sengitshela umngani onguye uproducer wami esenza nomngani wakhe othiwa nguSam Siwela. So ngabe ngimtshela ngengoma le and ngingayigqokisayo konke lokho okunye labele kuzwa like ukuthi uphakeme uyinkosi. And then lalaphana ukuthi makatenise uyinwele.
Sikuzwile uqalile vele ngempela ukuhlabela. Qhubekela phambili, ngicela ukuthi uhlabele ingoma at least ngamafishane ukuthi abalali labo bayizwe ingoma le bayithande ngempela.
Isi ophakeme uyinkosi Yezu siyakubabaza makatonyesu Jesulo umuhle.
Magadoniso Jesu,
Yes, sis wami. Ngesikhiwa bayasho ukuthi you have a voice of an angel.
Wow. Yabona.
So, siqhubekele phambili ngodabula khona egodweni. Ngibone ukuthi ugcina ukhisha idlalade ngomnyaka ka-2016 lona elingaphansi kwesihloko esithi Chronicles of a Worshipper. Usapheke elinye idlalade nani?
Idlalade elisho selisebenza ukuthi idlalade liphume lonyaka. Kuleyini project esayirekhodayo futhi kuleqembu elithiwa yi-Women of Valor esiliranayo nomngane kanye leqembu lamadoda elithiwa yi-Dynamis Man. So sikhangelele ukuthi la iproject yena le iphume this year.
Ngiyakuzwa kahle Lorraine, kodwa isikhathi asisavumi. Qiba uhlelo utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthenga iy'ngoma zakho kumele bayephi.
Okay, bangazithola ku-iTunes la ku-CD Baby. Ikhona futhi ku-website yami. I-website yangikhona ithiwa www.lorrainemaplankastot.com.
Nangu Lorraine Maplankastot ongumhlabeleli womdumo we-gospel. Siyabonga ngokungena kuhlelo sisi wami, sibonga wena.
Ngiyabonga ukungicabanga.
Mthakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo. Abafisa ukuxoxa lami, ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMike3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo Z-Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi 2 kuwanele kwalamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Bye-bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje siye ku-Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengo litembisa kwami ngeviki ephelileyo. Sikubekela phambili sixoxa ngodaba lothando. Lapha sikhuluma ngabantu abathandana komise endaweni ekhatshana liyomunye. Sikubeka silo nkosazana noMalanga Bhebhe lo mnumzana Volta Moyo. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Le indlela esikhona yalezi nsuku, ye singaza ke sivalekele bathi indlela zakhona laba abatsha. Bathi mina hayi angincomi kangako because iphathelane lokuthi inenginengi imitshado yakhona igcina ifika khonapho ukuthi hayi lo muntu vele aze angivume engivuma engibona ipicture yami, kutsho ukuthi ayisimi ngedwa. Uthole sekule nkulumo ezinjalo laba bantu sebehlezi bonke noba kungayisiyo yonke imitshado enjalo egcina isiba liphutha. But abantu kumele babonane bazane, mhlawumbe uzuwazi lesihlobo zakhe ezinye labangani bakhe abanye lokuthi uyenzani empilweni then libe selivumelana ukuthi selingahlala lonke.
Yes, siyabona khonoko ke Mabhebhe ukuthi lina lapha ku-WhatsApp sokubonga ukuthiwa WhatsApp sokuyizo kwenziwa kuyini ukuthi kube njalo.
Obaba balezi nsuku njengoba umoyo esitsho abaselasi sifineke, angeke abelokhe kulandelela njengalokho ababekwenza kudala. Uyabona khathesi impilo sesiyiphila siyileyanithi umuntu wakhona uyakukhombisa, ungabe ungathi awuzwakali udlulela phambili, ikanti kudala wayekubuyelela akubuyelele njengoba ubabesitsho nje. Khathesi wena ungafuni ukuthi uzobelokhe kubuyelela ekubuyelela, uyabe sedlulele phambili, ubusuthola ukuthi phambili kukhona abanjani abangeke bethathe isikhathi njengawe. Kwesinye isikhathi ugcina usuluza umuntu okade lingahlala phansi ngoba wena usafuna ukuthi umuntu ayenze isidala ukuthi athathe isikhathi sakhe. Abaselaso isineke sakhona labo ba.
Kuyahlupha ke lokho moya, isineke phela lapho.
But yonke into enhle kumele uyenzele isineke. Ngoba nxa into yonke ongayenza ujahile kaninginengi ayiphumi kahle. Isineke yiso esenza umuntu aqonde ukubona ukuthi le nto lakathesi ngizimisele ukuthi ngiyayenza. Yebo ngiyazwisisa ukukhuluma kukaMabhebhe, omama ngobuningi abayikho emhlabeni sebesesaba ukuthi ngabe lokho ngisithi lelale ngizasala ngisegcekeni ngingelamuntu. Mhlawumbe yikho sebevuma masinya ukuthi loba ngefoni nje khonapho ulingathi liwhatsappa ayenzi iwhatsapp ingene kuwe ngemisteki libe selibonana amapicture kuhle kuvunywe khonapho. Hayi singaza ke sikwale indlela yakhona, but bekumele kudinge lokuthi loba kunjalo umuntu ngcono abe lesineke. Lawo uyaleya le Mabhebhe ungapho ukuthi la ngalelo hayi yebo sengikuboni la sekungusithi dali
anti uyabona ngikhonapho.
abalezinsuku babumoyo kudala uvethi noma umfana uyalu kuyecansini azithaya isifuba ukuthi uthole umuntu ongeke nje avela ayecansini naye nakanjani. Kodwa lezinsuku lezi sesiphila kuzo, njoba bengisitsho nje, wena uzoyala kuyecansini laye ubhuti adlulele phambili ayethola lo ozovuma khonapho khonapho, wena ususele unjalo ukhamisile, uyayibona into yakhona.
Kwalapho-ke lapho ungani kule ndaba khona. Kodwa-ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye, vala ngamafitshane baba moya.
Mina nami kubobaba ngithi lani bekezelani libe lesineke, akufanane lokwakudala ukuthi umuntu lathi ngendlela elifuna sibe yiyona ukuthi umama lo lapho kusasa ngizigqaje ngaye ungilinde. Akungenze lami ngizizwe ukuthi uyangifuna, ungifuna okwempilo okwesikhathi eside, kungabi ngokwakhonapho khonapho, ngoba labo yibo abasethusayo abasenza ukuthi sigcine sesibakhomba khonapho, noma kutshintshenwa amanamba selihle liqala ukuthandana, ngoba kusekho lindawo laba basela sisineke sokulinda.
Ngithathe leli thuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe, ingcweti kwezamasiko esintu, mbonge njalo lo baba uVolta Moyo, ingcweti layo kwezamasiko esintu. Baba Moyo ungathinelwa kusasa.
Siyabonga.
Mabhebhe ungathinelwa kusasa mama.
Siyabonga Bhebhe.
Yes, bonga kakhulu. Hayi-ke abadala bathi ongaphiliyo kuyahlola. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo sonke ngeviki ezayo. Olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Khandela ezinye izizwe, siyawagcina amasiko
wasenziwe
manyama.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangele amahubo 95 kungamahubo awabhalwa inkosi uDavida, uthi yena wozani phambi kobuso benkosi lilokubonga, njalo asenzeni ukuhlabelela lehubo elimnandi kuye uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi yena uNkulunkulu uyinkosi enkulu ungaphezu kwawo wonke amakhosi labonkulunkulu bonke, ngibona ngani isikhathi esiningi thina njengabantu kwimvelo yethu ukuthi kuba lula ukucela izinto kulokubonga. Ngananzelela ukuthi isikhathini esiningi nxa umuntu ephakathi kokudubeka, umuntu elesidingo, kulula kakhulu ukuthi adinge abanye abantu, acele uncedo, adinge abantu abancenge, atshengisele ukuthi uphakathi kodubo olukhulu kakhulu beze bemncede abantu. Kodwa ukuphenduka umuntu ezobonga kuba yinto enzima kakhulu ebantwini abaningi. Ngiyakhumbula indaba uJesu aze aphilise abantu ababelobulephero ababelitshumi. Siyazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ukuthi wathi kibo, hambanini lizokusila. Bathe besendleleni bengayikhatshana laye babona sebesilile, kodwa iBhayibheli lithi lona uyedwa kuphela phakathi kwalabo ababelobulephero owayengowesamariya owaphendukayo wazobonga uJesu. Uthe sembongile uJesu, uJesu wasembuza ukuthi kanti labana abanye aduhamba labo bangaphi na. Ngakho uNkulunkulu laye usikhangele abazalwane bami ukuthi isikhathi esiningi silezidingo eziningi sonke esilaleleyo kathesi. Abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu izinto zama zihlangani, abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu ngicela uncedise abantu abami bebe nje, abanye siyabe sithandaza ukuthi uNkulunkulu ngabe ungathuthukisa ilizwe lakithi. Kodwa bemfundi sikhangele izinto esingabonga ngazo uNkulunkulu namhlanje. Okokuqala, sonke silaleleyo lapha kusho ukuthi siyaphila. Ngakho ungabonga uNkulunkulu ngempilo, kumbe usesibhedlela kathesi, kumbe usihlalele ngekhaya, kumbe umuntu nje ozihambelayo unilalele kathesi uyaphila ngakho bonga uNkulunkulu ngokuthi uvuke kuseni uyaphila uyangizwa kathesi nxa ngikhuluma yinto ongayibongela uNkulunkulu yena le bakhona abanengi abathe kuvuka engxenye kwenzakala umonakalo umuntu lo wasijiye wena uNkulunkulu ukuvumela ukuthi ubulaphi ubulokhu lapha emhlabeni bonga ngakho khona kuNkulunkulu kulabo abalezimuli akulandaba lokuthi umntana wakho kathesi unjani kumbe wenzani kumbe uyaphumelela kumbe kaphumeleli kumbe kulodivo olunye olukhona ngaye kodwa khonokho ukuthi ulomntwana yinto ongayibongela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba ngilomntwana nami uzibani lo zibani abaphilayo ngiyakubonga ngakho khonoko yinto enkulu kakhulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi abantwana bayisibusiso esivela kuye uNkulunkulu ngakho ke nxa ulabo isibusiso nxa ungalabo bonga uNkulunkulu ukuthi ukuphile ithuba lokuphila umbonge njalo ukuthi engxenye kulabanye abantwana abaletha empilweni yakho abavele bengaphuma ethunjini lakho kodwa sebengabantu bakho bonga uNkulunkulu ngabona lapho bonga uNkulunkulu ngezihlobo bonga uNkulunkulu ngebandla lapho okhonza khona ukuthi uNkulunkulu abantu abaningi bajayele ukuchothoza abafundisi ngaso sonke isikhathi kodwa uyakuthole yini isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngomfundisi wakho uNkulunkulu usiphe umfundisi onguyosifundisa ilizwi lakho ozinikelayo ukuthi asithumayeze ngakho yinto ongayibonga uNkulunkulu ngayo
akuyiphethe mfundisi
ngizagqiba namhlanje ngokuthi ngokugcina ngokubonga baba sibongile ngokusinika leli thuba lokuba sikhulume ilizwi lakho lokulalela ilizwi lakho sibongile ngokuba siphilile kulabo abagulayo lokubuza abaphilisa ubathinte siyabonga baba ngokufeza yonke imisebenzi yakho egama likaJesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda sele themba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Dynamos 1 ZPC Kariba 0. Chicken into Manika Diamonds 0. Chapungo 2 Mushowani Stars 1. Highlanders Boso Chilamoya 0 Kanda Wange 0 Kanda. Capes United 1 Harare City 0. Ngisize nkosi yami ingoma esiphiwa ngukazeli nyama esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili Amapolisa akobulawayo abophe abasakhulayo abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu phathe. Bazamiswa enkantolo kusasa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.